Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 21 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi oyinhloko kahulumende eRhodesia umnomzana Ian Smith wayengcono kulaye balahlekile.
Kodwa ngahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatwa, hamba ewange lapho emakhelwane ama-power station maningi, ama-power station asevulwa ukhangele echief khona senza ethiwa yi-biggest steel mine emanufacturer in Africa ikhonapha echief.
Abasakhulayo bebandla le-CCC bathi abanye babo elizweni lonke jikelele kumele babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023 besuse uhulumende osembusweni ngoba esehluleke ukuvuselela umnotho welizwe.
Indaba yethu yaphelele ikhothi, atisise ikhothi, ikhothi yalahla udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa imaphepha.
Elebotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe ngoba lisithi inengi alilazizatho ezilomkanjo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi oyinhloko kahulumende eRhodesia umnumzana Ian Smith wayengcono kulaye baziphuphela. Udaba lokuthi ongcono phakathi kwababili laba ngubani lulumathe enkundleni yokuxhumana eTwitter lapho abanye iningi abasakhulayo bathi uSmith wayengcono ngoba wabusa ilizwe liphakathi kwezijeziso zenotho kodwa wenelisa ukuthi ilizwe alizange libe lodubo olukhona njalo lezakhiwo lemigwaqo eyakhiwa ngesikhathi sombuso kaSmith lokhu kuqinile kule migwaqo eyakhwa phansi kukahulumende wakathesi othi yena ngemva kwenyanga ezilutshwana nje uthole imigwaqo yakhona isimangobongobo. Umnangagwa esethula amazwi okuvalelisa umuyi uretired Major General Sydney Bebe emathuneni eHeroes Acre eHarare izolo uthe kangeke wafaniswa lo Smith ngoba wayeumhuquluzi wenotho njalo ezonda abensundu. Amazwi kaMnangagwa aphathe lodlakela oluqhamuke esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali echidungiza ngeviki edluleyo lezinye indaba ezichiyechiyeneyo. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhuthaza abanye babo elizweni lonke ukuthi babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023 ukuze basuse uhulumende ngoba esehluleke ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala intengo yokudla lenye impahla yilokhu ikhuphuka ezitolo mihla ngemihla. Abongi labongikazi sebekhalele umsebenzi njalo inengi likhala ngokucitshwa kwamagetsi lamanzi mahlayana. Umnomzana Tinashe Kambarami umgcinisihlalo wokugatsha lwezabatsha kubandla le-CCC esigabeni sakoBulawayo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende okhokhelwa libandla le-ZANU-PF ubhidliza impilo kaZulu ikakhulu eyabasakhulayo.
Sibe le program uhlelo ade silwenza olwe June 16, sikhumbula ama youth awesowethu asukuma ngobunengi bawo elwisa i apartheid eyayise South Africa eyayisibancindezele kakhulu lokhu kwayenzwa ngabantwana abangabontanga eSouth Africa yikho nje sikwazi njalo ukuthi injongo yethu njengama youth ulungisa impilo yethu elakusasa lethu elakusasa elabantwana bethu sibe lemsebenzi into zihambe kuhle elizweni sikhiphe lamasela asetshontshile imali yelizwe sikhuthaza kakhulu abontanga ukuthi besukume ngobuningi babo beyiregister ukuthi bevote ukuthi nxa kusiyafika u-2023 sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu bayadubeka bayahlupheka abala kudla abala mali imali abazihola laba abasebenzayo azithengi izibhedlela zila mithi akula manzi akula magetsi into yonke le mali ayisebenzi yena lawo ma RTGS abawatholayo so lokhu abadala abangeke bakwanisa ukuthi bekulungise but thina njengabatsha njengabontanga esikwazi ukuthi laba bantu laba lo mlanga gwalezana uPF bamosha impilo yethu eyabatsha impilo emoshakalayo ayisiwe abantu be TCC kumbe abe opposition kuphela abatsha abakuzana uPF lawo badubeka njengathi kodwa abakwazi ukuthi bezimele ngoba baphakathi komhlangano ongelale idea yokuthi ilizwe likhokhelwa njani ilizwe kumele lihambe njani ukuthi into zihambe kuhle abakwaziwe kutshontsha njalo yikho sithe sihlangane njengabatsha sikhumbula iso wethu uprising eyenzakala eSouth Africa sikhuthaza labontanga ukuthi asisukumenini sikhiphe uhulumende wamasela making sure ukuthi ngo-2023 umuntu wonke uyahamba evota ngikhuthaza abontanga nje ilizwe lonke laseZimbabwe ngiyabonga.
Hello ke ngumnumzana Tinashe Kambarami umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha ebandleni leCCC esigabeni sakobulawayo. Siphinde saxoxa lo sakhulayo njalo isiphatha amandla sebandla lezana uPF eBinga umnumzana kudakwashe Mavula Munsaka.
Ama youth eTCC bona balohlupho olukhulu olukubana bafuna ukumelela ofulumende ukuthi ebayenzele konke ufulumende sebacreatele environment ukwenzela ukuthi labo benza amabhizimusi abathuthukisayo bona bafuni bamelela ukuthi simelela lelo langa lapha ufulumende we-TCC azangena khona yikho ukuthi ilizwe lilunge yikho ukuthi izinto zethu zisihambele kodwa hatch ayisikho ngingakutshela khathesi okwenzakalayo kuningi elizweni leli kodwa bona bavala amehlo bavala lendlebe ukuthi abafuni ukuzwa okumnandi okwenza uhulumende lo we-new dispensation ngunikele umzekeliso kona lapha eBinga sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yabulawayo crow iyarevitalizewa kathesi sokucreatewa umsebenzi eBinga nge-irrigation scheme leyi ithi bayalima bethi belima okutsheneyo beprocessa njalo khonapha eBinga ama-sunflower isiba yi-cooking oil kuyenzeka lokho kusegcekeni ama-youth amanye siqalise ukungena umsebenzi amanye azangena sile mayini njalo khonapha njengomzeli seBinga kuthiwa yi-Mutshesu Coal Mine isanda kuvulwa layo abaningi abatsha sebengenile imisebenzi ku-coal mine leyo khonapha ku-district abanye baphiwe amabhoti amankalakati amabhoti ngohulumende abalungiseleyo amabhoti adurayo okumangalisayo bayenza imisebenzi eminingi-ningi ekuthi bezithuthukise khonapha ngunike nje umzekeliso weBinga kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatwe ahamba ewanke lapha emakhelwane ama-power station maningi ama-power station asevulwa ukhangele echief khona senza ethiwa yi-biggest steel mine manufacturer in Africa ikhonapha echief thina khonapha eBinga sibe senzela igwayisha ngani demo inkalakata yedamu sesicele thina kuhulumende ukuthi hayi eBinga futhi amanzi la ihambe straight ekobulawayo futhi eqala ethelele lapha eBinga siyenze i-irrigation yethu silimi abatsha bakubhizi kwathesi bagijima badinga insimu besenzani ukuthi uhulumende enjani ebasapoti kodwa nje kulalaba abakhalayo sikhathi sonke laba ababe-TCC laba futhi sihlale labo phansi sibafundise sibatshengise ukuthi ilizwe liyakhwa ngabanikazi balo.
Abanye abacha abangekho kubandla lezanu PF bathi mhlawumbe labo abakulelo bandla bathola ukudla kuvela kuhulumende lokunye yikho lokhu besekela leli bandla.
Hatshi izanu PF ithi silinika ukuthi linalezithila inhlanzi, aliniki abantu inhlanzi. Iqembu lezanu PF linika abakhulileyo abagugileyo under i-social welfare ekafulumende. Abasakhula abakuzanu PF bathola umbono owezanu PF bathi bebone ulungile bagijima lawo, badinga labo ongabaphilisa, bayaziphandela, bayazidingela imisebenzi, bayazilimela, abanye bayazibazela, abanye bayathengisa, abanye bathi inhlanzi njalo okuchiyeneyo akula ophiwa yizanu PF. Abe-CCC basibabonayo bayesaba even ukuthatha izimali kumabhenki bathi ngokwezanu PF thina sihambi. Laba kufuna yikukhala kuphela besegcekeni beba ngumsindo besola ukufulumende. Abezanu PF kathesi ungathiwa kule msebenzi evukayo sebegijima abezanu PF beye-aplaya bezingenele imisebenzi. Yikho kwenzakala eBinga, ayavula amakampani, ungakhangela kuyakhwa amaloji ayakhwa bayangena imisebenzi, ukhangele amamayini ayavulwa bayangena umsebenzi. Ngikhuluma nje ekholi isanda kuvula eyinye eLubimbi iyenza kathesi iyalungiselela la ukuthi ivule, bafuna ukungena abatsha abakhulayo. Ama-agriculture activities ayenzakala ku-district kathesi, abanye baphiwa ama-outgrower scheme iCotco belima besenzela izimali zabo, abanye babalima umumbu ngahamba endawo jabo lusulu besupply province yonke idla ivele Binga, bayazisebenzela abasakhulayo. Kathesi uShangani lo ngimtshoyo abatsha bayakhuthaza ukuthi bebamba amasimu la betshaya i-irrigation besupply Zimbabwe yonke. Abezanu PF bayagijima ngoba bahlakaniphile, bayazi ibala lithi indigenization, bayalazi ibala lithi empowerment, bayalazi ibala lithi patriotism. Kodwa hatshi abe-CCC babona ngani bengenza lokhu ilizwe liphucuke liphumelele, i-CCC asozibuse. So ababekukhuluma ukuthi hayi asisabhotejeni, asikhangele nini isikhale seceleni, akubancedi. Sebefuna umuntu ozabatshela ukuthi hayi liyafika nini lokho likhala, hambani lesebenzelana labezanu PF liyakhe ilizwe lonke labo ngapha eBinga. Sithi muze tubeleka mwibia tuyagebia inyika Yesu mupati wakamba nyika iyakwa abeni bayo.
Alo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Munsaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBinga, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eBinga ekalonga esiyabhuwa. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphepheli emhlabeni jikelele ele-International Refugee Day, eleBotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe, ngoba lesithi iningi alilazi zatho ezilomkantsho. Inani labeZimbabwe abayiziphepheli kweleBotswana selehle kakhulu eminyakeni emithathu edluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngezomthetho kweleBotswana umnzana Ronald Chamukuni ekhuluma isikhathi sokunanzwa kosuku lwesiphepheli ngomvulo uthi sekungena noma ngubani kweleBotswana ezodinga ubuphepheli. Uthi noma ilizwe lakhe lichothozwa ukuthi alifuni ukunikeza inengi ubuphepheli, lizaqhubeka liqinisa umthetho.
Accepting everyone just because they have entered our country and claim asylum when actually they do not qualify.
Asinyeke sithathe wonke umuntu. Kulabanye abachiya ukuba iziphepheli kwamanye amazwe begijimela kithi, yinto engikhathazayo.
UShamukuni uthi kumele amazwe wonke aphathisane ukugcina iziphepheli, hatshi ukuthi kusinde ilizwe lakhe kuphela. Amazwi akhe aza ngesikhathi iziphepheli ezifika ikhulu ezidabuka kwele Democratic Republic of Congo zabaleka enkambeni yeTongokara Refugee Camp eZimbabwe zachaphela kwele Botswana. AbeDRC laba babekhala ngendlala, kodwa eBotswana ilokhu engabanikezi imvumo yokuba iziphepheli ngokugcweleyo. kusenjalo kusele iziphepheli ezinlutshwane kakhulu ezidabuka eZimbabwe enkambeni yeDuke Refugee Camp ngaphandle kwedolobho leFrancistown. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende weBotswana wehlisa kakhulu inani leziphepheli eminyakeni emithathu edluleyo. Abanye abeZimbabwe basanda kwalelwa isicelo abasikhweze emthethwandaba waphezulu sokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba bezabhekana lobunzima. Omunye wayeyisiphepheli okhulumele Studio 7 ongafisanga uqanjwa ngegama uthi impilo isinzima bephila ngokuvikana lwabomthetho.
Indaba yethu yaphelele court. Atisisi court, i-court yalahle udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa imaphepha. Siphila kanzima lapha lokho simelele ukuthi singezwa i-United Nations layo siyasilahla kulanto abayenzayo. Kodwa i-United Nations lugatsho ngabe luyasiprotecta kodwa it seems United Nations is now political. It's a suggestion of a politician to achieve their political agendas. So and there's no one who's helping us. We are just stuck.
Uthi okunzima ukuthi angeke babuyele ekhaya ngesikhathi udlalela soluqala uqonga ngoba bona babaleka eZimbabwe ngenxa yezombusazwe.
We are now being treated as illegal immigrants. But everyone uyabona ukuthi situation ekhaya isisiba nzima. On a daily basis, abantu bayanyamalala bayatshaywa. Manje kuzonzakalani nxa lathi sesizafika ekhaya. So umumo esikuonzima ndoda kakhulu. Besicela ukuthi nxa ngabe kulama organizations angasinceda ngaphandle lapha sincede ngoba hey situation esikuyo inzima. Asakwanisi lokuhamba, asisebenzi, akula kudle silabo abantu bethu babulawa yindlala.
Ele Botswana libuyisele phose iziphepheli eziyinkulungwane ezidabuka eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2019. Abanye babuyela bekhonona bekhala ngokuthi isimo asiqondanga ukuthi babuyiselwe, kukanti abanye sebephendukile elizweni bephila okungekho emthethweni. Iningi leziphepheli labaleka eZimbabwe umnyaka ka-2008 lapho kwaba lokhetho lokudinga umongameli olwaludlakela olumangalisayo. NginguMqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umdlali wokugijima uIsaac Mpofu oweZimbabwe ogijima wacatshela abanye emjahweni wenzelwa kwele South Africa kodwa katholanga isicoco lemali eyi 50,000 rands ngoba iskipa ayisigqokile singela nombolo emhlane useze wathiwa nguye owanqobayo. Kodwa leli phephandaba lithi uMpofu kasoze ayiphiwe imali ayemele ayithole. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amapholisa ayehlulekile ukuchitha abongi labongokazi kade betshengisela isibhedlela seParirenyathwa eHarare izolo. Kuthi kwezinye izigaba zelizwe abongi labongikazi kabayanga emsebenzini. Okwamanje ke sikhangeleke ezenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7 nalezi sakaza njengoba zinjalo. Ngibingelele bonke abantu umhlaba wonke eliphelele. Mina nguBanda Moyo kuward 9 kokomokwama village Kondolwane. Lapha ngitasikhuzini imhlolo bakithi iZanu iyabuya izokhampena lapha esigabeni sikaNdolwane inika abantwana utshwala, intshengu, ingwebu. Lokho asivumelani lakho singabahlali sithi no. Sithi no kuleyo mhlolo njalo abantwana bayatshayana batshontshelana amabhasikili. Sithi hayi kungakhampena kodwa kungayenzwa. Sikhala ngabantwana ukuthi bayadakwa. Ugovernment ebizonika abantwana utshwala sihlupheka kangaka kula maphilisi siphila nzima kangaka besibulalela abantwana. Ngiyabonga ngubhanda.
Salibonani basakazi boStudio 7 nabalaleli boStudio 7. Likhuluma lomlilo wasenkaya kodwa ngusebenzani lapha eSouth Africa eJohannesburg. Ngithi kulewe yami ngiyiwani mhlawumbe nabanye laba bantu sibona ngokufana ukuthi kube kuthiwa ama-elections next year abakhona uNkulunkulu angenele ekuwine enye iparty mhlawumbe yona i-triples ke sibone mhlawumbe impilo ngaba ngcono ngoba eyi abantu bekhaya badonsa nzima mani impilo laphana ayikho right mani yabona lathi silapha nje sesithe ukukhula saqina uyacala ikhanzi ofika ngenzina khonokho uzosuka lapho lakho lapha nje kuyimali inyanga ngesikhathi sokuphelela ekhaya yabona infleka so kuthiwa mhlawumbe kuyangena yangene nama-views amatsha lama yabona nje ukuthi nothi uplement into yonke
salibonani salibonani kwi-studio 7 igama ngingunkosi namandla chuma ngokuzalwa ngisuke emflabhuze insiza ngokuhla manje ngihlala e-South Africa ngithi hhayi siyabonga iindaba zinezisipha zona ingabe liyahlala isiphi indaba njengakhonokho ngithi hhayi abantu bezanu p f abayekele ukubulala abantu bangabulala abantu besesaba umfana omncane uchamisa abayekele ukuchamisa ke ngene esitulweni etshintshi ilizwe etshintshi izimbabwe kukube nezimbabwe entsha umbuso omutsha ngaye sihlale egangeni bayekele lilungise hina ngaye sihlale egangeni ngokube zimbabwe akuhlaleki into zomile ezimbabwe zomile izinto ufana lo mutsha ngake ntshintshe amaxhegu layo ke phumule
salibonani kwi-studio 7 libingelela lonke bantu benkosi bantu abahle bantu abathandekayo lina elisinika indaba ezimqoka thina lapho esithi sisezimbabwe esingazaziyo kodwa nxa sewukini hawu sizizwa kuhle zonke linjani bafowethu linjani lonke inkosi libusise ngomsebenzi eliwenzayo mina udabeni lalo ngathanda ukuthi khona ngabe liyabhuma phakathi kuleviki ekuseni kwabe ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu apeyabelilethuba khona kule ndaba lapho endithanda ukuyethula indaba kajonathan moyo kanti ujonathan moyo kuthatha kuphi ukuthi khona uchamisa ule phathi elitsha ibandla elitsha selivulile ibandla lebelivele likhona sintshi ibizo ngenxa yesenzo sikamonzora lezanu yakhe babe futhi basidlalise kubi ngakho-ke umfana omncane wawufana wakhona kuhle ukuthela abrande iphathi yakhe ngebizo elitsha elitshatshatshatshatshatsha yelo yes yeyeyeye ujonathan moyo angake linge vele ukuzingenisa phakathi kwalolu daba ujonathan nxa wayengumuntu ngakabalekanga lapha ujonathan wasithwalisa lukhlubhu ngesikhathi sikamugabe iphosa le-ipa yayingeyakhe angazasimbuluzela thina come 2023 bazabona ukuthi yelo yenzani sokuyisikhathi sethu-ke kathesi isikhathi sethu kule ngoma le yama-soul brothers bekezelani madoda sekuseduze lapho esiyakhona and futhi njalo sesifikile siyeza uyasawundi ngewoningi mfana ngapinde umfana kangene yeyeyeyeye lani abantu linabantu bezimbabwe yayelifuza ukumanyana sihlupheke sonke kunzima akulanto ethengekayo ngitsho ukudla akukho impuphu kuyini imali kayikho sithweni nzima kamyelo kam 2023 siyanqoba
imechile kundigambia kuphela nshimi monyeke isiya zimbabwe ibana bakashikwayo kubaakamba ukuthi inkondo zilokuzwayi isake yabujana munda amwana abanye nipolitics musho wonzeyo ndikali makani akuyenda kubamba chisi ivantu vabonayi ikukampena mulungu vabonayi ikuzya muzezo wabo kubantu nyina chalungu kambo nankhubota kwaye inyika iyapambanikuwo chamba kutegwa wonse mudzuzo wokoti apewazapa apewazanu apewazanu ndonga apewatripusi chizobotera mupurisa navamusoja navani zwake uli munyika ya zimbabwe valikule vakachijai mapenza ei ani nkondo zili kuzwaliro mwalangalako maningi ivantu valokukuta ku ZANU-PF valanchi vanga vasomezekwa valya mali ya ZANU-PF mbi vantu vala manguzu ake yavujaya vananyina mbi vantu vala manguzu ake yavutula vananyina ndipenzitule alyo mulinonyi ansotevovo ningatakepo yovujaya imali zakuula kuti muntu ajigwe mpuzi asi mmali zakufozia maticha zakufozia manesa amadhokota avangu vose vapereka muri fulumende taziope but izakujeya vanhu kuti muntu akajigwe puzi rimari chamushovori vovo chipi munyikezo ezimatokale kapo tuchinje fulumende kapo tikatoti vanto narumbalovo
Studio 7 lidalonge khonovapo tukabili lonke nje elikustudio siyathaba ukwemukela izindaba ezimnandi hampa siyacela ukuthi ake liqhubeze imlayezo le akukhulu lo okuthiwa kugawule lo akahlale phansi achume uyakwazi ukuthi etsholotsho kwenzakalayo engabe belokhu egijima ekhuluma into zakhe ezingelancedo akusincede ngalutho thina abantwana bayadubeka imtshele ukugawula akahlale phansi achume sekhulile arani business yakhe engaphoku gijima lezinto ezingathi zimncede.
Ninjani bantu beStudio 7? Ithona njani? Sithandekile, Dungamili, Ivansi, Ntanonoka, ngiyalicela bantu benkosi kade ngafaka ama-audio ami ngavalwa. Hawu, ake livale shuwa. Ngike mphendula uGawulelo. Kanti uGawulo uhlala ngaphena ehlala eTholotholo wabo kwaphela khona abantu. Hawu, Gawule. Kambe selutshamisa Gawule ngawena uzaqonda. UJonathan ungcono wabalekela eKenya. Wena ulezibhulu eKenya. Mbona ngani Gawula? Hey, asazi zobuhla banyosi. Bye bye. Mandobe mdupa. Nake livala ama-audio ami ngiyalicela basakaza abathandekayo.
Alawo ke bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwezemelika ekuqhubekeni kokuqonga kwentengo yezitolo, abanye sebesola amacebo kamongameli Joe Biden okuzama ukuvuselela umnotho welizwe. Ekuqaleni kobhubhane lwe-COVID-19, uBiden wasungula inhlelo ezimbalwa zokuhlenga uzulu ebunzimeni obukhona, imisebenzi isivaliwe. Kodwa kukhanya akuncedanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York, umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami ezomnotho yebo kazimanga kuhle, kodwa yinto ebizela izakwenzakala kungalandaba yokuthi ngubani ongupresident, ukuthi ngubani umongameli. Yisikhathi sakhona i-recession yeza, akuqali namuhla ukubonakala lokhu. Kuye kwenzakala I think ama-early 2000, kwazokwenzakala enxa ko-2008 lapho sabona khona i-housing market ingathiwa imanga kuhle. Njalo siyananzela ukuthi lokhu akwenzakali eMelika kodwa, umhlaba wonke jikelele izinto, intengo yezinto ikhwelile. Ungakhangela izimota zikhwelile kakhulu, ama-price ezimota amanye sedouble. Ukudla emagrosa kudura kakhulu, ungakhangela le fuel la iyadura kakhulu. So uma siyakhangela ukuthi imbangela kuyini, imbangela ikuthi vele i-recession iyabuya. Kulo mqanso kube lokuyehla, kube lo mqanso kube lokuyehla, owathe singathiwa siyaqansa ngobuzima. Njalo siza kwehla ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa ungathi uyabheka impi ye-Ukraine, i-Russia, iphambanise kakhulu i-supply chain yokudla.
Manje ngokubona kwakho, singabona na ilizwe leMelika lisiba kusibanga esiphose sihambelane lalokho esiyasikubone kwamanye amazwe?
Hayi, ngombono wami angiboni ilizwe leMelika lisiwa lize litshaya ngamadolo phansi, ngoba ilizwe elile mthetho ethize. Ilizwe uma sikhangela ama-reserve bank alapha ayasebenza gadalala ukuthi alungise ezomnotho. Sikhuluma nje siyabona baya-adjusta interest rate, bazama ukuthi be-correct izinto. Yebo, siyabona o-stock market, siyabona ama-bitcoin esiwa, kodwa iqiniso ukuthi kumele lokhu kwenzakala ukuthi belungise izinto, ngoba besibona i-housing market isikhwele kakhulu, abantu bangasanelisi ukuthi bethenge izinto. So mbona ngani kuzalunga okuyinto kwakhona. Yebo, kungaba le-recession, akuqali namuhla, izabuya ihambe. So hhayi, elemeli kambonani lama-safeguards aqinileyo. Mbona ngani imithetho yalapha, le ngatsha ezikhangela kweze-economy zizobheka zilungise, kwenzela ukuthi uma kusonakala abantu bengadubeki kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi owayeyinhloko kahulumende eRhodesia umnumzana Ian Smith wayengcono kulaye bayaziphuphela. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.